Masikhuluma nge-diaspora policy for amaZimbabwe, sikhuluma ngendlela lapho uhulumeni nalapho eZimbabwe abefisa khona ukuthi asebenzelane ndawonye nezizalwane zeZimbabwe esezihlala ngaphandle kwelizwe. So i-policy yakho iyacubungula ukuthi kuyini okumele uqathekise ma uhulumende esebenzelana nezizalwane lezi.
Khona kuyini kakhulu uhulumende abe kujongile? Kukhona yini okunye okungayisikho imali?
Kakhulukazi, okunye kumele kuqathekise yindlela izizalwane ezingaphandle kwelizwe okumele zikwanise ukuthini zibe lakho ukwenza izinto ezinjengamabhizinisi ekhaya, kumbe ukuthi zithenge izinto ezinjengezindlu, into ezinjalo ekhaya, kumbe okunye indaba zamaphepha ezinjengama-birth certificate, ama-ID nama-passport. Lakhona ukuthi umnotho welizwe ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zingasebenzisana njani nohulumende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zisithi zona zisola uhulumende ukuthi kaziphi ithuba lokuvota nxa zisemazweni lapho ezihlala khona. Pho manje ipolisi yona le izasebenza kahle na zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zikhonona?
Kuhle ukuthini kube nepolisi, kodwa leyo ndaba ithiyene leyo ngoba ikhuluma esingathi ngokwama-elections, singathi kumbe i-electoral framework kumbe i-electoral policy. So kuhle ukuthini ma kukhulunywa ngepolisi leyo, indaba leyo ukuthini izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba lokuthi zivote ma zikuvota, ikakhulu ma sibona amanye amazwe anjengabo-South Africa, labo-Botswana, o-Ghana, o-Nigeria. Siyabona ukuthini bayavota kuma-consulate, kuma-embassies abo, into ezinjalo. So lakho kuyabe kukuhle ukuthini izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba elihle lokuthi nazo zibe involved kuma-elections. Enye into futhi emele icubungule ipolisi, imele icazelule udaba le esingathini i-tax, umthelo, like i-taxation yama-citizens. Ngenye indaba futhi emele iqakathekise ukukhulunywa ukuthini kwenzakala ngesikhathi esinjani ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe abe lakho ukuthini abhadale i-tax yakhe, abe yi-citizen e-responsible e-supporting izwe lakhe.
Ngokuzwa kwakho, bayakuthakazelela yini lokhu okufuna ukwenziwa nguhulumende okwepolisi yonale?
Abaningi abakuthakazeleli. Siyazi ukuthi abaningi basuke elizweni ngendaba yomumo wemnotho wesizwe, ngendaba yepolitiki. So abaningi bayakhonona kulokukhonona okukhulu ngoba uhulumende okhona elizwe abaningi abamsekeli. Abanye baphinde bakhonone ngendaba yokuthini kumele kucace obala kumbe uhulumende akwenze kube lula ukuthini umuntu oyisizalwane seZimbabwe osenethuba elihle lokwamukeliswa i-citizenship yelinye ilizwe abe nethuba lanalelo esekelwa nguhulumende weZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi ngapha eZimbabwe ikakhulu i-ofisi ka-Register General ikhanya ilobuhlungu kakhulukazi ma umuntu ophuma eZimbabwe esithi yena nami ngifuna ukuthi ngibe le-citizenship yelizwe kumbe engihlala kilo, esingathi ngesilungu i-dual citizenship kumbe i-access to multiple citizenship status.